Bakhethezekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bopha abanye babo mahlayana esenzela ukubhidliza amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party kubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalos Ziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubana iZANU-PF iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokubana nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe, nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU-PF umnangagwa ngena wayethembisa ukubana uzadila le-corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi amasosha amapolisa, wayethembisa ukubana amatisha azathola imali ethengayo, wayethembise ukubana ke kuhulumende wakhe ababethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa esikubona kubotshwa kwabantu, kuhlukunyezwa kwe-opposition, kubotshwa ke kwama-journalist, kuhlukunyezwa ke kwama-lawyer. Konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni lasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
USiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokubana bakhangelela ukudliwa kukhetho oluzayo, sebelandela ke indaba ze-election, besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esaziqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezwa, uyakazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu labantu esebenza lapha ama-members of parliament loZulu woyi konke ejikelele. Okufunekayo kathesi ke eZimbabwe yumanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuzanu noma uku-CCC, uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma eSabatheni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane sime ndawonye kubana ke siqede uDubo emselizweni. UDubo ke unguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze esikhuthazela abantu kathesi sesisiya ke kuma-process okukhipha ke ingwalo zethu ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esiyikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe ukubana sikhiphe uDubo ke uDubo luyiZANU-PF.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efindlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into ebangukuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe yikuthi laba abasezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki kabavoteleki, ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela eGugurawundi, umbhuqazo weGugurawundi, badilize i-industry, badilize zomnotho, sekugcwele amaphotholo kuyo yonke indawo, izikolo kazisasebenzi, izibhedlela zisasebenza kula mithi, impilo nje inzima, kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemubi kusuka ngo-1980. Ngakho-ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980 kabavoteleka, soze bavotelwe ngabantu. Ngakho-ke sokumele batshaye abantu, bethusele abantu ukuze abantu babavote.
Uncuba uthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Isimo sizabonakala sisiya phambili kusiya ngo-2023, njengoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota, kuzabe sokonakala izinto eziningi, kuzaba lokwethusela okukhulu lokutshawa kwabantu okukhulu, ngokuba phela laba abasezihlalweni laba ababusayo besesaba kakhulu ukuthi akusoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe, ababuse ngakhona ilizwe. Akusoze kubangalise ukuthi ubone kutshawa abantu, kusethuselwa abantu kusiya phambili, ngokuba isimo sitsho kanjalo. Akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela, kodwa-ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshawa kwabantu.
Kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandla le-ZANU-PF uthi kubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala, kungakhathalekile ukuthi usuka kwithi kuliphi ibandla, usuka kuZANU-PF kumbe usuka ku-opposition. As long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokho okuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ilizwe likamongameli wethu upresident uJini Mnangagwa nohulumende wakhe new dispensation le mizamo yonke ayenzayo especially re-engagement and engagement exercise. Siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezijiyetshiyeneyo. Siyabona ama-steamishes ezenzakala lapha elizweni, abantu be-opposition especially njengoba sekusethethweni, so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa. Nxa sekusiyafika ngala abantu bebuthene, sekutshengisa umpikitsha, sekutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe, bebotshelwani, bayebenza amacala. So lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso nendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani there are human rights violations in Zimbabwe. Lapho eZimbabwe sesisekhethweni.
Umlethu uphinde wathi ibandla lakhe sikhathazela ukhetho ngokuthula.
Lokho okuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension eZimbabwe. Siyazikhampenela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula, njengezanu p f lathi sekukhampena ngokuthula ngoba umongameli othulale sikuxwayisa ukuthi bantu bakithi hambani lezi ngamavoti ebantwini lingafosi abantu lingatshaya abantu kunjalo lathi sokhampena ngokuthula. And siyafisa ngazo nke indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment, kodwa siyakwazi ukuthi zanu p f izawina amavoti abuyayo. Upresident wethu uzanikwa another term because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela, imisebenzi ayenzayo iyazivizela yodwa amavoti. Lokhu ayisho nto esingayithanda kuzo, yinto vele.
Kula malunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare. Kulamanye njalo agoqela uMnumzana Job Sikhala abotshwa esethiswa amacala ngokuthuthozela udlakela enyathime. Abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili. Usihlala lokhu evalelwe. Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party lavavalelwe entilongweni.